Sipha isicelo lesi umnumzana Whisper Mabaudi umtshutshisi ekuthonisweni kukatshingono utyele idale ukubana unkosikazi Beatrice Mthethwa ubhale ekhasini lakhe lenkundleni yeFacebook elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law amazwi aphathelane lodaba lukaHopo Tshingono lona lungakapheli ukuthethwa othe kuphambanisa ukwahlulelwa kuhle kwalo. Kodwa umthetho akulandule lokho esithi kasuye obhale ekhasini leli esithi lokho okulotshwe yintatheli izindaba uLaurie Conway weMelika yena owenza ifilimu ngomsebenzi wakhe. Lokhu kusekelwe nguTshingono lapho aphe ubufakazi esithi ungomunye walabo abancedisa ukwenza ifilimu leyi njalo umthetho angeke aphiwa icala elingelani laye. UTshingono wengezelele esithi uhulumende kenzanga uphenyo olupheleleyo ngaleli khasi ukuthi ngelikabani sibisibili engakalethi udaba lolu edale. UTshingono utshele idale ukubana isicelo esenziwe nguhulumende lesi asilangqondo njalo senzele ukuba udaba lwakhe luphuze ukwahlulelwa kuhle. Unkosikazi Mthethwa utshele idale ukubana uhulumende usezazama ngazo zonke indlela ukuvimba ukuthonisiswa okubalulekileyo kwecala likaTshingono. Lokhu kuza ngemva kobufakazi obuphiwe edale ngelinye lamagqwetha kaTshingono umnumzana Gift Mtisi yena othi uMabhawudi umbuze udaba lolu lungakangeni lasedale ukubana uza kwenelisa na ukubana amele uTshingono umthethwa engekho. Umtisi uthi amazwi kaMabhawudi lawa aveza sobala ukubana uhulumende kukhona akuqoqayo ukuphambanisa umthethwa ukwenza umsebenzi wakhe edabeni lukaTshingono. UTshingono utshele idale ukubana isicelo sikahulumende lesi sephula ilungelo lakhe elekusisekelo sombuso welizwe esokumelwa ligqitha alifunayo. UMatshingoni Nduna uthe udaba lolu luzaqhubekela phambili lusahlulelwa kusasa lapho uTshingono aza kuma phambi kwedale esipha ubufakazi kwicala eletheswa umthethwa. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Praxedes Jeremiah.